Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 17 kumpandula 2019 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
abantu bakhuluma ngena le ndaba yokuthi kona indaba kadokotela le yiyo ebakhathazayo, njalo bebezwakala bengabantu abasibili ngenzakala ukuthi engxenye bame okwesikhathi eside ekuhleleni.
Ukukhalala umsebenzi wabodokotela phezu kokuthunjwa komkhokheli wabo umnumzana Peter Magombeyi uyaqhubeka namuhla.
Yena umgaba abekwenza laphana ubezama ukuthatha ukuthi ubugwelegwele kahle bungabonakali lulu ukuthi uyathi imali yonke leyo ithethama ngokuqala lokho.
Isidumbu sikamnumzana Robert Mugabe sizabuyiselwa eHarare namuhla ngemva kokuthengiswa uzulu wakozimba izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukukhalala umsebenzi kwabodokotela elizweni lonke bekhonona ngokuthunjwa kwamkhokheli wabo umnumzana Peter Magombeyi kuyaqhubeka namuhla. UMagombeyi uthunjwe ngomgqibelo ngabantu ababehlomile, njalo lanamuhla lokhu akwaziwa ukuthi ungaphi. Uhulumende laye uthi akakwazi ukuthi ngobani abamthumbileyo. Kodwa iningi lithi nguye uhulumende ngoba uMagombeyi ubeselesikhathi eside ethola imbiko ebimethusela kumakhalekhukhwini wakhe phezu kokukhalala umsebenzi kwabanye odokotela bekhala ngeholo. Udokotela Magombeyi ukhokela inhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association. Izolo umthethwandaba ulaye ugatsha lwendaba zasekhaya kanye lolwezomvikela ukuthi ziqinise imizamo yazo yokudinga uMagombeyi, njalo zethule impumela yophenyo lwazo. Wengeze wathi yiloba ngubani ongaba emgcinile uMagombeyi kumele amkhulule kumbe amuse enkantolo kungakedluli amahola ngamashumi amane lasishiyagalombili 48 hours nxa kuyikuthi ulecala. Udaba lolu luhanjiswe emthethwandaba inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Izolo odokotela batshengisele esibhedlela zikahulumende besithi kababuyeli emsebenzini nxa udokotela Magombeyi engakatholakali. Baphinde batshengisela njalo esibhedlela seParirenyatwa eHarare ntambama bexhaswe nguZulu lapho abaqhube khona umthandazo wokuthi uMagombeyi atholakale ephila. Osakhulayo webandla leMDC ePlumtree umnumzana Tryma Mpofu utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi wehlulekile ukwelatshwa e-United Bulawayo Hospital izolo ngoba odokotela bebengekho emsebenzini.
Lamaviki ngibe ngishisha khona ngale UBH njengokubhalelwa kwamesibhedlela seplanti ukuthi mele ngehlolwa khona ngale ngudokotela. Then okokuqala ngafika ngahlolwa kwaze kuthiwa kule-operation ethile mele ngiyenze. Ngafika ngaba ngumuntu olalisiweyo njenganamhlambele ukuthi ngiyekwenza i-operation kusasa. Kusasa ngithese ngumuntu oselungeleke ukuthi kona useza kuya ku-operation ngazo eyaziswa ukuthi hayi awusoze usabonise ukuthi uyenze i-operation namhlanje. Amadokotela akho emsebenzini sokumele ubuyele ngikhanga. Ubuyela ngikhanga tweet ilanga lanamhlanje. Ngawubuyela ke namhlanje, kubuyela kwanamhla okwenzakeleyo ukuthi ngithole nje abantu bonke bemnyamandlodlongwana nje begcwele nje indawo yonke kungakhanyi ukuthi ilayini yakhona ihamba njani. Amanesi ebhizi ezihambahambeka nje khona lapho phakathi. Kanjalo nje kwaze kwatsha isikhathi sika-2 o'clock kungachachi ukuthi kuhamba njani nje kufana administration yangikhona. Kuleyo kunjalo nje.
Ibatshile ukuthi ubuye nini?
Hayi, yabona namhlanje vele kazange ngibhalelwe lutho, afuna ukugama amanga. Ngiphendukele nje ngelalo solubhalwe ebhukwini ngoba into umumo kusenzakala vele kade kungakhanyi. Kukhanya ngani ukuthi ngabantu abakukhanya ngani nje isibhedlela sibe strike nje sonke. e-reception ngizwile khona ngafika ngathi nje manje ngabhadala imali le eyabifanele umusuka e-reception nemikhulu lapho okumele ukuthi uyekhona uyobonana la manesi ayiwaza ku-director afana ukuthi uyekunikele inamba ukuthi uza kuba ngenamvana siyangena e-ofisini elinje kanje siyabonana nodokotela nje so kulapho ngiyehluke khona bona phambi ukuthi ngiyethola umuntu ongiyozayinika inamba ozayitshela ukuthi ihamba uyelatshwa endaweni enje kulapho engihlukele khona endlule nje abantu belokhu bemile manje angikuthi ngiyabuzisisa abantu bakhuluma ngena le ndaba yokuthi kona indaba kadokotela le yiye bakhathazayo njalo bebezwakala bengabantu abathi family ngenzakala ukuthi engxenye bami okwesikhathi eside ebisebenza
abanye ke ade bedinga usizo olufana lolwakho labo bebekhanya beswele ukuthi bayengaphi
ya abantu bebekhanya bethwele nzima kakhulu sibili ngoba hey mina ngikhuluma ngicine sengizwela abanye ngoba mina ngikhuluma ngiyakhona sukuzihambela ngumuntu ogule khona sukuzihambela but abanye abantu ade mbabona ngendlela abakade bekhanyele phakathi kungakhona kuzange kumphathe kahle kakhulu ngenxa yokuthi beyinanzelela ukuthi sibili ngomumo okhona umuntu uyakwanisa ukulahlekelwa yimpilo esithi kusesibhedlela kodwa ekucineni ecine elahlekelwe yimpilo engazange athole lo muntu osukele emakhaya elulanda abantu abanye bebekhuluma bevele endaweni ezitshiyetshiyeneyo endaweni ezikathana mpela kakhulu
ye manje sizakwenzani ngemva kwalokho
kunzima ngomumo esibhekane lawo kuleli lizwe kwakathesi nalangendlela uhulumende lo esilayo kwamanje akhanya edosa inyawo ngakhona ekulungiseni izinto akhanya ezehluleka ngakhona ekulungiseni indaba zempila kahle ngibona ngani sibili into esingayizama ukuphila ngemithandazo ukuthi ungagulile khona ku-serious ngoba ungagulile ku-serious kuleli lizwe uyahamba uyafa
umnumzana Trimo Mpofu ngomgcini sihlalo ogatsha lwabatsha kubandla le-MDC ePlumtree ubexoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga we-Studio 7. Isidumbu sikamnumzana Robert Mugabe sikhangelelwe ukubuyiselwa eHarare namuhla sivela emzini wakhe koZwimba lapho esitshengiswe khona izihlobo zakhe labantu abakuleyo ndawo izolo bemvalelisa kodwa bekulabantu abalutshana kulumbuthano. Okumangalise abanye izolo ikuthi isidumbu sikaMgabe besikhanya sesifakwe kwelinye ibhokisi elingayisilo elasetshenziswa enkundleni yeRufaro kanye leNational Sports Stadium ngeviki edluleyo. Akwaziwa ukuthi kungabe kwenzakale kwenzelweni lokhu. Abe phephandaba leStandard labenkundla ethola izindaba ebulenjini ezimlife.com bathi unkosikazi Grace Mgabe lomdeni wakomgabe babanjwe ngamandla nguhulumende ukuthi bavume ukungcwaba uMgabe eHeroes Acre ngokubakhumbuza ukuthi izindlu abalazo ngezebandla leZanu PF. Ngakho bebelakho ukuzithathelwa alubana bethe bayala kokuphela ukuthi uMgabe abekwe emathuneni amaqhawe. UChris Kande weStudio 7 uxoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Ambrose Sivindi yena ongumgcini sihlalo njalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Okokuqala ukuthi kulezi ezimbili okokuqala ukuthi yena uMgabe bekwenza laphana ubezama ukucatha ukuthi obugwelegwele bakhe bungabonakali lulu ukuthi uyathi imali yonke leyo ithetha ngokokuqala lokho. Okwesibili uMgabe ubelokunye ungathi ubekhohlwa ukuthi impilo izafika lapho ezagcina khona so-ke kathesi sokuthi enziwe ukuthi abantu babone ukuthi futhi babone ukuthi uMgabe umuntu onjani umuntu obethanda amandla ethanda ipawa yokuthi ubenandi nxa indlezane ezifake ebizweni lezi zano abantu bezano bazagqubabele yomsapota kodwa kathesi nangu phela usefile usegcekeni ukuthi kathesi nxa iadlezana kuthiwa zisebizweni lezano kutho ukuthi imuli yalisiluza so-ke phakathi futhi khonapho uhlanto engahlangani bava ngoba yibuthutha bona ba okuthi asithathe imali yakhe akuya lahlekele msapota engelena yibuthutha kodwa njalo okunye kuhle futhi ukuthi nxa izamlahlekela vele umbuzo yokuthi nani imali kwavele eyiphethe ngayo yibo phela okuthiwa ekucineni ungazibona umahlakani impile kodwa sigadile isikhathi lapho zabonakala ukuhlani bakwakwakuko so mna ke ngikunazekelayo ngomgabe
kodwa bakhona abathi uMgabe wayengaso muntu ohuquluza inotho abanye bakhe ikakhulu unkosikazi nguye oyekhanya enguye ofuna inotho yiko sikubona lapha ngendaba yendlu le kungaba kuliqiniswe
okuyiqiniswe ukuthi umgaba afuke ngasizwe qiniswe ngakho ukuthi umkakhe wayemsebenzisa ukuquluza inotho umkakhe wananzela ukuthi yena ngokwakhe kuba nzima ukuthi ayethwele inotho leyana ayilethe engulini wasesebenzisa umkakhe khona kwanti umkakhe wayenanzeleli lavuma ukusebenzisa imali ye-state engashiyo yakhe yakhomaobazozelwane uquluza inotho khonokho ngoba ukuquluza inotho akutho ukuthi uyazenzela into zakho wena imali ungumuntu obusayo wenzela umkakho wenzela abantu abakho ukuthenga property yabanawo akho uyakhuquluza inotho so iqiniso yokuthi ube ngumuntu laba kaphela ukuthi vele ilizwe leli isimo bani abantu bebedive uthanda ngayo kulena imali beyithatha ngeza abantu abadivelayo abantu abazintandane abangafundiyo abancedisa ukubafundisa avula ama-scholarship abantwana bafunde beza bethengisa ukulani izibhedlela zilamithi yena usufele singaboyekakwelathwa khonale yonke into imi ndawoni so-ke laphana kuyatshengisa ukuthi ube ngubuqulizwe nota ubezicabangela yena la ndaba lokuthi abanye abantu elizweni babathake njani so loko ngathi umgaba solabona bengakhuluma iqiniso umgabe ongubuqulizwe nota
ngokubona kwakho kwenziweni ubona ngani indlu yona le ifakwe ebizweni lakhe kumbe ithathwe iyenzwe okunye okungaphathisa uZulu ukubona njani
aluka lokuthi amanye amazwe angayitholi vele eZimbabwe kumbe amanye amazwe la angathi ahlonipha amalungelo abantu ahlonipha imali zabantu ahlonipha le noto etholwe ukuthi nasimaphephele inoto ngendlela engayisiyo athathele imali ezisabelwa labana ezokuvala ukuthi ngayo njani iyathathwa emthathweni kwayo ithengiswe kumbe isetshenziswe ezinye izinto ezingancedisa isizwe athi sisetshwe into eneyodwa
umnumzana Ambrose Sibindi uhlaziya ezombusazwe njalo ungumgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association obekhuluma ecingweni lo Chris Kande weStudio 7 sikhangele okusemaphephandabeni namuhla iphephandaba leChronicle livika ukuba ibhanga elikhulu lelizwe lithi ukugugudeka kwesisindo sedola leZimbabwe kubangelwa yikuthi isikhathi sokuthengisa igwayi sesedlula iphephandaba leHerald lona lithi umantshi walile ukukhulula owake waba ngumqondisi ehofisini kamongameli umnumzana Douglas Tapfuma ngemali yesibambiso izolo uTapfuma wetheswa amacala enkohlakalo sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu
sanibonani studio 7 siva ngomgabi umgabi udlalisa abantu bakozimba bafunga ukudlala ngemali yesiteti loko betukebhodisa umgabi bemsale lali yena wadla imali eningi kangaka thina sikujabuleli lokhu ngapha emathebelelini ngoba sikubonile ukuthi imali engayisakhela imigwaqo nendlala silayo ngapha ufuna i-special thuna special thuna unkomo ngani kali yakhelwa ngalelo thuna kungcolile into kwabo umgaki wakwapho umnanka khona
njani basakazi be-studio 7 abalaleli igama ngingurabson mwale ngilapha e-west rand e-johannesburg ngilusizi kakhulu ngohulumeni wasezimbabwe odlalisa imali zabantu abantu bevele belamba ethatha imali egcina isidumbu okwenyanga yonke kuyisimanga kumhlaba wonke lokho kwenzeka ezimbabwe
Alwana ni Studio 7. Hayi, sikhala kanye imina ngubhanda moyo eKondolwane ebulili maweni. Umdala umgabe, hayi akalale ngoxolo umdala. Umuntu uma engatshona, hayi siyakhala kanye naye. Ukuthi ubesenzani, ngeke sisakhuluma laye umdala. Umdala sehambile, abaseleyo yibo abasefayele bebona ukuthi bayenze njani ngelizwe singakhuluma konke esikukhulumayo akusasebenzi kumdala uRobert so siqhubekeleni phambili ngokuvusa ilizwe abanye bona abaseleyo balungise ukufanele kulungise bakhulule ilizwe ngoba manje lapha sibulawa ipolitiki kuphela la ipolitiki hayi into ezima zimakwenje ngoba ukuvuma iqiniso layo umdala bengasoke vume okubi akwenzayo kakhulu kugugrawundi yinto umdala hayi ushuthi layo ufe imudla so asiqhubekeleni phambili siyekele ukuba sikhuluma ngomuntu ongasoke siphendule ngiyabonga.
Studio 7 ngiyabona ubana ababhenefithayo kwinhlelo zikamongameli uMugabe yilapho ababemsapota yilapho ababeseceleni lakhe ababhenefitha ngezinto eziningi ezijini ezinye ngezokuphiwa nguye ezinye ngezokuntshontsha ngoba babezithathelwa santando wawuthi nxa beseceleni lakhe kuphela bengabaseduze laye babezithathelwa santando ezinye izinto besebenzisa amandla abo ubana bebhenefithe ngezinto zokuthathelwa abanye. Ngananzelela into ezinjengamakhapha akhe edorobheni babethi amakhapha akhe loba kungamanye abantu abalawo wayethiwa ngcono athathwe ngabantu bezanu amayouth ezanu ayethathela abanye amakhapha akabo bezikamandla bona bebasebesebenzisa amakhapha akhe angakhakha into eziningi indawo eziseduzele eHarare zokuhlala babezithathela santando singela muntu obaphuzayo babebhenefitha into eziningi kakhulu ababezibhenefitha ngenda ukuthi babe sebehamba sebengontando kayiphikiso njengaye umongameli wabo. Linjani uStudio 7 kanye ntambama ngiyalibonga ngokuyela lithinta lathi ubana sitsho umboni wethu usezinhliziyweni zethu ukusihluphayo nokulungileyo. Namhlanje ngizathanda ukubona ngithinte udaba olunye ubuhlungu kakhulu udaba lwekokishi. Ngingazi ubana ikokishi seselabanikazini abakhangelayo abakwazi ukubana bayikhangela abana isebenza njani ngoba hayi ikokishi le lathi sesiseduze ukubana siyale ngoba amasebenzelwa sisebenzisa ikokishi ungani yo esibulala abantu kakhulu ungakhangela sebekwenza kwekukishi lapha amarate asebewafaka kodwa yona iyimali inye izimudola yodwa usaqondakala ukuthi kwenzakalani ngoba nxa suyarethwa kuzimudola soungani uthenge iyezi uthengeyilokhi iyimali inye kathi sisebeqamba ama-45% nama-50% siwa thina abanye silamakhiwa akhatshana so nxa elethe imali lezo ukusithumezela ngayo ekhokheshi le kathi sukuthi uyethatha imali liyana o ekhokheshi uyawutshela ukuthi 50% futhi umuntu wanxa yokuthumela i-$100 $100 laphana wasuphumisa i-$50 so imbono yakho lokunyathi ukucanga ubani ukwenze ngemali yakho awusakwani imali yakho sidliwa ngumunye umuntu ozihlaleleyo nje ona wahamba belandelana lama supermarket nxa umuntu ethenga wayesithi uthenga ngani uthenga ngekhokheshi uthenga ngekheshi yini sikuphisile uthenge ngekhokheshi baye bethatha imali zabo ziyabe butanisa ena sisiyathengisa imali leni ngazani kumbe kukhona lapha okunye ayisebenzele khona nzima besitela ukuthi ngayo kuyakwaniseka silibona bekhokheshi laba bafikele babize bezosichasisela ukuthi kuyini okuthatha indawo ngoba ukuswelakala kwemali okunye sokusenzakala njengemali yekheshi sokubangela yikho kwamaekhokheshi ukuthi umuntu uyabe hlezi ebuthelela imali endlini yakhe esenze ukuba nayithengi azama sokusibulele kakhulu thina angibona ukuthi hhayi ekhokheshi le ngokuya kwesikhathi kungayala kunje wonke umuntu uzayiyala ekhokheshi le ngikhala bama-sevitation kathi sabaningi bayayiyala yona le ndaba yangkhona yamaredi nxa susiyadinga imali afika kwezinye indawo kuthiwa asifuni ekhokheshi sofanele uyedinga imali susiyadinga imali ireti yangkhona siphambi akusahambelani into athi ufuna ukuzithenga azisakwani lapha sicela ukuthi ekhokheshi kuye kukhangelwe la ngoba kule sokunzima ebantwini ngiyabona.
Madam Sposiso, ngizacela uPaula ngemfaka Gushungu. Ukufaka mdala kade sekhulile kodwa ke kusiphathe kahle kakhulu thina ngesenzo esibi asenza ebantwini. Kuqala nje eqala ukwenza ebantwini bemadebelele ndi kodwa ke umkhuba wakhe walokhu uyabhebhetheka. Namanje kunabantu abanyamalalayo ngesenzo sakhe esibili abanjengabo iTai Zambara. Namanje lo mthelela vele liyaninto iphilizilelana ulishiyile. Ulishiyele laba nabayibona abaphethini basahamba ngayo le system kunothumele abodokotela akabonakali basaqhubeka ngazo izinyathelo zakhe.
Labo ke bekunga nabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Amapolisa kwele Italy athi asebophe abesilisa ababili abetheswa icala lokuhlukuluza izizalwane zakwele Libya eziphephele kulelo lizwe. Kule socha la kwele Melika elifileyo kwele Afghanistan izolo ngemva kokuhlaselwa ngabahlamuki. Lokhu kutsho ukuthi inani lamasotsha eMelika asefele empini ye-Afghanistan lonyaka selifike kumatyumi posi amabili 17. Sizigqibe ke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Inani labantu abahlaselwa imikhuhlane yamaphaphu labafayo ngemva kokuhotsha intuthu yegwayi elibhenywa ngokuyizigxingi okusebenzisa amagetsi okwaziwa ngokuthi ngama-e-cigarettes liyalikhuphuka. Ugatsha lwe-Center for Disease Control luthi lolu daba luthinta ikakhulu ontanga njalo. Asebehlaselwe imikhuhlane yamaphaphu bafika phose kumakhulu amane 380. Asebefile bona bayisithupha. Ukuhlaziya lolu daba sixhume umzali umnumzana Dan Moyo ohlala eVirginia khonapha eMelika.
Lolu ludaba soluhluphile kakhulu especially kulentsha le yesingathi i-youth. Ngoba I think the way abamaketha ngakhona amavepa abo lawa ungathi masilalela kule nkinga ngendaba zokuthi inikotini yakhona amalevels akhona okhanya angathi akhuphukile ukudlula ugwayi esujwayeleyo lo plazi. Balama flavor afana lama candy lana ma fruit okuyikhona ukuattracta intsha and ikakhulu sibona kuyiyo intsha engathi i-affecta kakhulu yilaba esizwa kuthiwa bayafa bebulawa yivephi.
Njengomzali ungathi ulakho yini ukuhlaliseka njengoba abantwana besifa ngobuningi kangaka?
Angihlalisekanga kakhulu sibili. Kusho ukuthi engizama ukuthi ngikwenze njengomzali ukuthi ngiqonqosele lokufundisa ingane zami ukuthi zingake zilinge zizame le nto ngoba sokukhombisa ukuthi iyingozi kakhulu. But inkinga yiyo leyo ukuthi uyazi njengomzali uyakwanisa ukuthi uchumayele usachumayela but ingane sometimes the more uchumayela ziyabe sezifuna ukuthi zi-experimente zibone ukuthi kanti yini le nto okuchunyayelwa ngayo. So ngiyazama ukuqonqosela njengomzali lokubabonisa ma ukuthi izindaba ezikhombisa udaba lona lolu olwabantu asebeshonile bebulawa yiyo le izephi.
Uhulumende uthi ulakho ukwethula umthetho ovimba ukuthengiswa kwamavepazi la. Ubona iphumelela yini leyo mizamo?
I'm sure ukuthi izophumelela ngoba siyazi ukuthi inkinga ekhona kule pushback isingathi resistance evela kumakhampani ayenza le vaping ngoba uhulumende laye akakacaci kahle ukuthi kahle kahle afuna ukuthi akubhane yini. So far sizobe bekhuluma ngokuthi bafuna ukubhana ama-vaping la alama flavor a-attract-a izingane yafana lale i-candy lama-fruits ngoba yiwo abathi most of ingane ezinemabe bebhekisisa bebuzisisa ukuthi yini zi-vapor. Abaningi bakhona bathi ngoba bajabulela ama-flavor wona lawo. So uhulumende usekhuluma ngokuthi kubhanwe ama-flavor anjalo ayiwona a-attract-a izingane. So asazi ukuthi udaba lwakhona luzophelela kuphi ngoba amankampani ayenza lama vapor athi wona ukuvalela i-type zama vapor what ngoba bathona bakhona abantu abadala aba enjoy ama abakholisa lawo ma flavors so abazwisisa ukuthi why kumele kube lobandlululo ukuthi ba produce ama vapor ayimhlobo ehlukene.
Kwabalaleleyo kuyini ongabaxwayisa ngakho ngalolu daba?
Mina engakusho especially ebazalini ukuthi bafundise iy'ngane zabo, baqonqosele kakhulu ukuthi i-vaping le iyingozi kakhulu, ngoba nanku sekule mizekeliso abantu asebefile bebulawa yiyo leyo vaping, ukuthi vele bangake balingi ukuvepha ngoba iyingozi kakhulu i-vaping yakhona le.
Umnumzana Dan Moyo ngumzali ohlala khonapha eMelika eVirginia. Kanjani mthokazi omuhle mamukajini makamu kobulawayo levuka njani echolocho kweru plum tree kutitshi chagechenge egwanda phela lingaba levuka njani kwenzakalani ekuseni kunje kuyatshisa kuyaqanda yini ngoba sike sezwa ngeviki edluleyo bebekhala abanye abantu ngokuqanda uthi ukuqanda sokuphendukile kanti ke isama isiqalisile asazi ukuthi kwenzakalani unjani umkhathi lapho ngaba ukhona akuvukwe kuyephandwa ngapha thina asikalali siphezu kwayindaba Sogabo zinja ziyamluma ehlabela kamnandi lapho sithi yena amaqhawe. Hayi ke kwanele usigqibela ke izindaba zekuseni kodwa singakahlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ukukhala lomsebenzi kwabodokotela phezu kokuthunjwa komkhokheli wabo umnumzana Peter Magombeyi kuyaqhubeka namuhla. Isidumbu sikamnumzana Robert Mugabe sizabuyiselwa eHarare namuhla ngemva kokutshengiswa uZulu wakoZimba emzini wakhe izolo. Kwanele kodwa likhumbule zikhona eza kusihlwa ngowafast 7. Mina lani asveni sonke njalo kusasa ekuseni ngesikhathi esifanayo. Olivalelisayo ngontungamilinkomo. Nkololo kwana wamatukanduna.